umo ona awukho muhle angithi yabona ukuthi kuya kuma social media yakhuluma lezi zonke lezi zinto abantu abaningi bayethukile yebo silabo abantu abathi hayi thina vele kudala sihle egoli ayikho into engayenzeka ngoba besibophe basixosa vele thina kudala sihlela la kodwa thina njengabomama asilazi izivimbo ezinye omama balazi izivimbo ezindala omama masicabanga sicabanga ukuthi abanye bethu balabantwana masicabanga sicabangela abantwana ukuthi njengoba sekusenzeka kanje uma kungenzeka ukuthi bathiwa hayi sesixosha mina ngizophuma abantu abangizobafaka so abantu bangomama bathathezele kakhulu okokuthi sithole imibuzo nsuku zonke ukuthi manje kuzakwenziwa njani manje senze njani le plani yethalenza ukuthi sivikeleke lapha mina njenge-organize okwamanje yatha silale iplani esingalenza abamama bathi bekungenzeka ukuthi mhlawumbe nxangawuthathi le ebhidiyoti omama bazasimasusa nanko lapha abantu sebekoshwa rabe umama sibavale endaweni leyo kodwa ngale khathi kunzima kuzokala ukuthi mamuzakasai uma bebuya kuyo ukuthi sizoyenza njani nxakunje like manje kulezi ndawo zokuthi abantu bayazisa amapemithi abaabaselawa usona kungeniwa amapemithi so bayabuza abantu manje senze njani konke lokhu lathi sinja silakabi lazi impendulo ezijulileyo ngoba nxa kuxoshwa abantu ezindaweni ezinjengama-restaurant zokuhamba kufunakala ukuthi babale ukuthi bangaka abavela kwamanye amazwe bangaka abavela e-south africa kuzathona kuphoxelela ukuthi abaqhathi bethi abantu bonke abavela phandle kwe-south africa hayi kungcono baphume bengazisasebenza kuqhathi abantu abavela e-south africa sonxa sokuthatha ama-south africans wodwa thina sizawuyazi abantu bethu omama bethu abavela ezimbabwe basendabela ama-restaurant bazoyazi sisuka lapha sikwazi ukuthi bazongena umbani owaziyo mhlawumbe kuzangena emakhitshini omama abaningi abasezimbabwe zasebenza emakhitshini mhlawumbe kuzayiwa ku-security sector abantu abaningi abavela ezimbabwe zasebenza ku-security sector so wonke umuntu amakhaphakhezi asikwazi ukuthi kusasa kuyovuka kwenzekayo yebo bangaba khona abathi hayi asilandaba kodwa thina njengobomama indaba kulayo
okwakathesi kungabe kwehlukile yini kulokweminyaka enedluleni siyabona ukuthi asikho kwakuqala kusenzeka lokho
yazi ukuthi ukuqala obekusenzeka sisegabona i-xenophobia ka-2018 cabanga ukuthi uyayikhumbula bekungabantu akade bephuma nje bekahamba beshaya abantu bokuyika shisa abantu boku kodwa yokungangenanga kwaze kwangena emsebenzini lapho sasibona khona manje amabandla ka-social parties eseyiwo asengenela izinto ezinjalo kunzima nxa sokuzathi singenelwa ngama-social parties ayiwo asibheke ukuthi ngabe ayasivikela njengabantu bokuyika into leyo siyibonile isenzeka emathakini isiphumule manje athakini singene ngathi ama-restaurant asikwazi ukuthi yaphi njalo ayifani laleyo i-xenophobia esiyijayileyo akulamuntu otshaywayo kodwa kuthithwa abantu emsebenzini kuthiwa abantu ababuyela emakhaya wabo kodwa lapharosithathi hayi bazosithaya kuzadlula bangasithaya bazabota but nawe ngubani ozobabopha ngoba lalona amabandla ezombusazwe asengenele umkhankaso wakhona
khuluma ngamabandla ezombusazwe lithini ngokungenela kwe-EFF
umuntu lalethendu usimangele ngoba besilokho sithi hayi kungcono uma lem usehlangothini lwethu uyazi ukuthi wonke umuntu ose-afrika i-afrika ngeyakhe kodwa uma yeta ngethuni ehlukileyo kuyasimangaza kakhulu njalo kuyasibonisa ukuthi sesini sodwa manje asilangiselo yedwa esingathi kuntuhlangothini lethu uyasupport ngala esengomunye okhala ngokuthi hayi sengoyoqala futhi ngokuya kulawo ma-restaurant ayofuna inani labantu abangavela phandle nabantu abavela e-south africa ebesukhalele kwamanye amabandla hayi ukuthi ebandleni le-EFF mina ngengangininje sesisize ukuthi kanti wavuka namhlanje inyonisikhale ukuthi ekanjani ngoba thina simaze ngokuthi esizikelayo loba nje kuyenza kwakhona esekwenza yabona ukuthi usengami yakuyakusupporta nesiu usewenza ukuthi hayi asikokuhlasela kokufika kodwa ukukhangela ukuthi la ma-south africans lawa ayabhekelela lapha emsebenzini kodwa ndevelele singakubhekelanga ukuthi vele ku-EFF ikakhulu kuye
kungenzakalani abantu bengalahlekelwa imisebenzi lapho sikhanyisa iningi vele ligcine abantwana ekhaya nabazali
kuthiwa ngesilungu disaster in the making ngoba nxa sithuka sonke lapha kuthiwe sibe sibuyele ekhaya kumbe noma singabuyelanga ekhaya singasasebenzi kwenzakalani ngabantwa bethu labazali bethu esibaeya abasekhaya futhi kubazobulawa yindlala singaze sihlala e-south africa nxa imisebenzi siphelele kuyini esizakwenza singasasebenzi lathi khona apha sihlele sizodlala sibe ngani so yena lendle ayikho right sizovele nxa kuphela imisebenzi nje aku-affecti thina sodwa esila e-south africa izimuli zethu zi-affecteka okudlulisileyo